angiboni ukuthi kungathiwa yinto emangalisayo leyo, ikakhulu uma sikhangela ukuthi imali eni vele ungavuka ekuseni kulabantu abahlezi bele cash osiphatheleni. Abantu kazana bengalalutho, so kucacile ukuthi vele ngumkhuba osukhona elizweni ukuthi amabhenki aqhathe abantu babo phandle abangosiphatheleni. So mbona ngazathi labo njengabantu ababe nomnyama kumbeni yikuphonguthini ukulahlisa abantu, kodwa angiboni ukuthi kungathiwa yinto emangalisa elizweni, sokuyinhlala yenzalelo.
Kungaba ngabamabhanga kumbe ngabezombusazwe kumbe basebenza ndawonye isigebengu bonke bahlangene.
Kungaba nzima ukuthi abamabhanga bekwenze abombusazwe bengalasandla bekwekele kuphile iminyaka yonke leyi. Phela ayishiyo ukuthi yinto eqalisayo le, yinto esile minyaka eminingi kakhulu. Kuphosa kube kulingane lokuganga kweZimbabwe uhulumeni wankhona. So kangikhona ukuthi singathini kwenziwa ngabamabhanga mayinanzi abazombosazi bakwenza bendawonye.
Abantu laba abatholakale belemali eningi kakhulu, lo owe-44,000 kanye lalo owe-15,000, ubona ngani ngabantu nje ekade bezithathele imali yabo emabhanga singazi ukuthi bayithole ngandlela bani kumbe ngosiphatheleni?
Obviously akula muntu ongaba le mali engako engasiyo siphatheleni. Okungabe kuvamile ukuthi bangabe bengosiphatheleni mele bengabe bengabantu abakholekthedi lalabo abaphethe amandla, kodwa akula muntu kanjani ongathatha imali yona leyo. And ungakunanzelela uma besitsho abantu bathi abakwenza ikakhulu abaningi either ngabantwana balaba abaphetheyo kumbeni babaphetheyo through abantu babo.
Njengoba ibhanga elikhulu lisithi lizawajezisa lawa mabhanga lalabo bantu, singabona mhlawumbe uphela yini lomkhuba?
Awusoze uphele mahlayana, umkhuba vele usulempani. Kasiyo nto phela esingathini kukaningi vele anti uyakhumbula ukuthi umongameli laye kuke wathi oluswazi olulesawude kodwa sikalubona ukuthi luyenzani uswazi lwangkhona. So kuningi okuthiwoyo kodwa amazwi maningi kodwa izenzokazikho.
Mhlawumbe yilo solubhula lapha njengoba ibhanga elikhulu lisithi bazajeziswa.
Hayi unzima engxenye yokuthi abanye bethu sesalahlekelwa lithemba ngalo mbusazwe, kodwa kangikhole ukuthi lukhona lona swazi lolo kumbe ntizafala wabhula ngoba uthi ntiyabe luzavula ekhaya.